So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Salamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 18 2022 Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zimagodigodi. So njengabatshayeli kuzathi ukuthi kusikhoste esikhwameni ngoba siyathenga amaphathi siyayenzani.
Izakhamizi zakobulawayo abatshayeli bezimota labamabhayisikile basola inyathelo lesimanisipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa komgwaqo esimagodigodi.
Kunzima ukuthi ikhona khona ngapho ngokuphola ngokuthi hayi ezinzini akazikhotheli utyelo ezinzini azibonakala emahoteleni uma kunomongameli yikho lapho okufunywa khona ngento leyo kodwa lezo ezikhuluma ngakho uhulumende ebantwini ukhanya kasuthiseki sofuna ukuthi econtrole inarrative
into esigcomela izombusazwe zihlola inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe yokuthi akhiwe ngaphandle komthetho amatshelo esikhumbuzo sebhukurawundi. Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association inxusa abantu abalomkhuhlane wetshukela ukubana babhalise ngaphansi kwenhlanganiso le ukuze benelise ukufinyelela ukuthola imithi kungela mbadalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizobizwa kulo msakazo. Izakhamizi zakobulawayo abashayeli bezimota labamabhayisikili basola inyathelo likamanisipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo esimagodigodi ngesizathu sokuthi phansi umanzi kakhulu akusasebenzeki. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Phose yonke imigwaqo edolobheni lakobulawayo ayisahambeki ngezimota loba ngenyawo ngenxa yamagodi lawa. Usomabhizimusi wezimota umnumzana Matthew Sibanda uthi ayisilo nyathela elihle eselithethwe ngukhansili.
Kuyangimangalisa engibona kusenzakala kobulawayo kobulawayo city council ngoba imigwaqo igcwele amabhotolo amagodi lawa. Awangena imoto phakathi ukuthi imoto ingazibhewuke mayingena kiyo mayigijima. Imigwaqo ifile yonke nje ngizwele lisina kanje ayihambeki ngitsho. Ma uhamba khona kuze kube ngcono komulo umuntu ohamba emgwaqweni yasemakhaya emareserve. Igcwele amagoda amachibi agcwele amanzi izulu liyana. Mangiyamangala nje ma usithi kanzile khuluma ukuthi umile ulungisa imigwaqo ngoba izulu liyana. Kutsho ukuthi kuzadaleka ama-accident amaningi kobulawayo kumbe elizweni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Nkosi Mloyi uthi kulilungelo labo ukuthi balungiselwe imigwaqo njengabatshayeli njengoba bebhadala imithelo.
Kuyinto edanisayo emgwaqweni lapha ngoba kusahambeki izindlela zonke vele zimagodigodi. So njengabatshayeli kuzathi ukuthi kusikhoste esikhwameni ngoba siyathenga amaphathi siyayenzani into ezinjalo. Singakhuthaza ukuthi uhulumende kalubhekisise udaba lolu ngoba lezinara siyabhadala imithelo.
Isikhulumi sekhansi ledolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngenyathelo labo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo ngesikhathi sezulu.
Siyananzelela ukuthi ngalesi sikhathi sezulu imigwaqo eminingi yethu ingani ifile. Lokubizwa ukuthi imigwaqo yethu njengekhansili okokuqala inetwork yethu esingathi i-road network kugile it is outlived i-lifespan yayo. Njalo nxa sikhangela i-program yethu i-maintenance i-affecthe kakhulu ngokusilela kumbe ngokushota izimali esingathi i-lack of funding over decades. Lokhu sokwenze ukuthi imigwaqo yethu eminye ibe lama-potholes njalo ibe nzima nxa sihamba ngamabhasi kumbe ngezimota.
Uqhubekele phambili ethi kudingakala imali engekhoyo ekhansilini ukuba imigwaqo yonke yedolobho ilungisiswe.
So njengekhansili siyananzelela ukuthi okwakathesi izulu liyana kubanzima ukuthi siyenelise ukuthi sisebenze emgwaqweni ngoba ihlabathi kube umhlabathi uyabumanzi. Esizakwenza kathesi ukuthi siyabe siconcentrate kuma-storm water drainage ukhupha ingcekeza lokuwalungisa lapho fanele kulungise khona until i-roadan zizefike isikhathi lapha izulu selimile kube i-rain season isikanye isiphela.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo iyavuma ukuba isimo semigwaqo asisesihle kulandela ukuna kwezulu eliningi kuleli dolobho, njalo imigwaqo eminingi isidinga ukulungiswa kutsha ngoba isimidala bethi isimo semigwaqo sesisibi kulandela ukuhlala iminyaka ethile ingalungiswa ngesizathu sokusilela kwemali. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi yezigcubumula izombusazwe zisole kakhulu inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Jaramba yokuthi ayevele akhiwe ngaphandle komthetho amatshe esikhumbuzo seGugurahundi eBhalakwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UJaramba utsho la mazwi ngesikhathi ephendula imibuzo emsakazweni weCenter for Innovation and Technology site phezu kwesehlakalo sekupheleni kuka-2021 lapho kubhidlizwe khona indawo eyisikhumbuzo salabo abachabalala ngeGugurahundi eBhalakwe ebiyakhelwe ngelitshe eKhezi esigabeni seMathebelele North. Uthi uhulumende akalani lokubhidlizwa kwalezo zakhiwo ngoba vele zingekho emthethweni.
Ngisusu we are working towards suturing wounds from early conflict claims and it's
yes.
In fact, our statement where unit are called commemoration, we say my negative force who are trying to reignite, fertilize the conflict must be kept at bay. We mind it.
Chinasi zama upolisa amanxeba abangelwa izehlakalo ezaba khona ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Ungalala inkulumo kamongameli mhla weyini futhi thina abafuna ukuvuselela umoya omubi kumele basiwe le kachana futhi qinisile.
Linkulumo kaJaramba iza ngesikhathi umongameli esanda kutshela uZulu ekupheleni komnyaka ka-2021 ukuba uzimisele yena lohulumende wakhe ukuyilungisisa indaba yeGugurahundi. UMnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhethu likaZulu uthi akumangalise ukuthiwa nguJaramba lohulumende.
Kunzima ukuthi uthi khona khona ngapho ngokuphola ngokuthi uthi hayi izinduna kazikhokhele uhlelo, izinduna zibonakala emahotele noma kulo mongameli, yikho lapho okukhulunywa khona ngento leyo. Kodwa lezi ezikhuluma ngakho uhulumende ebantwini ukhanya kasuthiseki, so ufuna ukuthi econtrole i-narrative, akakhiphe konke amareport ethiyambako, befake abantu abanyothali to lead the process. Hayi ukuthi yena uhulumende ecompromise enguye wabulala abantu ebenguye sesithimbani ukuze ekhokhele kuze kwenziwe njani, akuvumi.
Okusekelwe ngesinye seziphathamandla se-MGC Alliance uMnumzana Ostalos Gift Siziba othi kumele ilungisiswe iphele lindaba.
Kuyinto elusizi ukubana ke kuze kufike namuhla indaba yeGugurahundi indaba engafuni ukuthi ikhulunywe. Angeke kwaba lokuthi indaba ivalwe ifake ngaphansi kwe-carpet kulokuthi ke kukhulunywe ukubana hayi kwahamba njani ngoba nabenza lokhu njalo kube le compensation, ngoba sakhuluma ukuthi kunezinto ezintathu eziqakathekile ezihlanganisela ke ekuthiwa i-repatriation, indaba ye-truth telling ukuze kuyazakala ukuthi owayenza lokhu mbani, nendaba ye-compensation.
UMnumzana Thendai Ruben Mbofana yingcwethi ecubungula ezombusazwe eloba ngokwenzakala eZimbabwe ezimele. Yena uthi akungake kwaba lokuthula lokumanyana uqobo elizweni ma kulabantu abakhuluma kanje edabeni olufana lolweGugurahundi.
When some of us bring up these issues, we're accused of bringing out or what they call opening up old wounds. How can you open up an old wound? If you're opening up an old wound, it means it's still a wound. It has not healed, because you cannot open up something that has been healed. In Germany, they talk about the Holocaust. It's even in their textbooks, in their syllabus, because they healed.
Tina havana nwafes paramisa indaba zalusupo. Sikizwa kama kama kutuwa sifuna ukuvusa ama nwela se polile. Ungale vusele ya kanja ni nwela se li polile. Kucho ukuti alika polipela nilo nwela.
Ekushuthuneni kwakhe intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 kumuyi uRobert Mugabe, umongameli Emmerson Mnangagwa wathi uhulumende wakhe uzimisele ukusungula ingxoxo phezu kodaba lombhuqazwe weGugurahundi olwenzakala kusukela ngomnyaka ka-1982 kusiyafika oka-1987 lapho okwalotshelanwa khona isivumelwano esawumisayo phakathi kwenkokheli ezimbili zamabandla ezombusazwe ezazigoqela owayengumkhokheli weZANU-PF njalo engumongameli ngaleso sikhathi umuyi uRobert Mugabe lowayekhokhela iPF ZAPU umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kukahulumende kaMnangagwa ukuphikisa ukwakhiwa kwendawo zesikhumbuzo kubonisa obala ukuba ufuna kube nguye okhokhela lezi ngxoxo phezu kwezehlakalo zalo mbhuqazwe owehlela abantu beMandebeleni laseNkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe iCOVID-19 kutholakale abantu abangamakhulu phose amane 382 bele gciwane leli labulala abalishumi lanye 11 kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million. Kulabazinkulungwane phose yamashumi amathathu 28,740 abasebehlatshiwe elesithathu. Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association inxusa abantu abalomkhuhlane wethukela ukubana babhalise ngaphansi kwenhlanganiso yabo ukuze benelise ukufinyelela ukuthola imithi kungela mbadalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association isebenza ndawonye leLife for a Child ekuphathiseni abantu abaphila lomkhuhlane wethukela. Umnumzana Tinashe Meza ofundisa ngomkhuhlane wethukela emele inhlanganiso yeDiabetic Association uchasisa ngohlelo abaluqhubayo.
So firstly, you have to visit any of the Zimbabwe Diabetes Association offices, carry your hospital card or proof that you or your relative is diabetic, a passport size photo for and a 5 years dollar note or equivalent RTGS.
Okuqala kumele umuntu avakatshele ama-ofisi aweZimbabwe Diabetes Association. Okudingakalayo ngamabhuku esibhedlela, umfanekiso womuntu obhalisayo, le mali engange-$5 eyemelika kumbe elinganayo ngeyeZimbabwe. Lolu hlelo luphathise intsha eleminyaka engamashumi amabili lanhlanu kusiya phansi kusukela ngomnyaka ka-2009. Ngenye indlela sokwehlise umthwalo okhangelane labagula lomkhuhlane. Ukwelapha umkhuhlane akula khefu, ngakho akufanelanga umuntu eqise ukuthatha imithi yakhona.
Uqhubekela phambili umnumzana Meza ekhuthaza abantu abalomkhuhlane wethukela ukuba babhalise kunhlanganiso yabo ukuze bathole usizo.
All age groups for people living with type 2 diabetes, Direct Relief has extended their invitation to Zimbabwe Diabetes Association to participate in a new exciting offer of people living with type 2 diabetes where they are now receiving type 2 diabetes medications and blood pressure tablets or medicines.
Khathesi uhlelo lolu selugoqela bonke abagula umkhuhlane wethukela. Uhlelo lolu selugoqela abalomkhuhlane wohlobo lwesibili type 2 diabetes, lapho abathola khona imithi elapha umhlobo wethukela kunye lemithi ye blood pressure. Sithi thina wonke umuntu ophila lomkhuhlane wethukela ulakho njalo kumele abhalise ukuba yingxenye njalo kumalunga ethu. Siyakhuthaza ukuthi bahlale bekhulumisana lathi ukuze sazi ukuthi benelisa njani ukuphila lawo lomkhuhlane. Inkosikazi Anita Thebe, umzali olomntwana ophila lomkhuhlane wethukela,
uchaza ahlangana lakho.
Umntana nami ophila lomkhuhlane we-diabetes uhlupho khathi esengihlangana lalo yokuthi i-medication yakhe iyadula, kumele ahlabe kabili ngelanga ekuseni lantambama. So ngenyanga vele imali engiyisebenzisayo iyedlula i-25 years, and umuntu wakhona vele yabe ungakwani inyanga yonke. And ngapha futhi okunye okumele ngikukhangele i-diet yakhe. So nxa kulo hlelo olunje luyasiphathisa kakhulu balamulele thina, ngoba i-medication isuka iqinise ikhulela, ngoba umntwana umelanga akhuthe ukuthi ahlabe.
Umnumzana Njabulo Gumbo, umhlali wakoBulawayo ophila lomkhuhlane wetshukela, ukhala ngendleko yemithi okumele ayithathe.
Hayi, into nje kuphela engani iyangidisturba yiyo khona kumuthi wakhona lowo kuhlaba. Hayi, uyadula bakithi, uyadula. Ngoba emzimbeni right. Angilandlo into engizwayo nje engani iyangidisturba.
Ngomnyaka ka-2017, ugatsha lwezempilakahle lwakhipha umbiko wokuba kulabantu abayisigidi lengxenye abaphila lomkhuhlane wetshukela owe-diabetes elizweni lonke jikelele. Isilinganiso sokumemetheka komkhuhlane lo ebantwini abadala sinye ekhulwini i-1.2%, kuthi ebantwini abalikhulu i-100 kucatshangelwa ukuthi abalitshumi babo bale-diabetes. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamhlanje kuhlelo The Connection kanye la owenziwa ngabasakhulayo baseZimbabwe ukuzinakekela phansi kwesimo se-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abosendulo kaMartin Luther King Jr. umsundu waseMelika owayesaziwa ngokulwela amalungelo abesundu welemelika afole esigodleni salelo lizwe iWashington DC izolo, bekuthaza amalunga egaleko Senate abebandla lama-Democrats ukuthi bangavumeli amalunga ebandla lama-Republicans bevimba ukwethulwa komthetho oza kugula amalungelo okuvota elizweni obikwa ukungcindezela abensundu. Imeni namama nkampani yawo yendizamtshina kwele Melika athi alokwesabela ukuphambaniseka kokuhamba kwendizamtshina ngolwesithathu ngemva kombiko wabamankampani encinguzi kamakhalekhukhwini awe-AT&T le-Verizon elungiselela ukwethula uhlelo olwe-5G. Abohlangothi lukahulumende olubona ngezimoyeni olwe-Federal Aviation Administration baxwayisa ukubana ukwethulwa kohlelo lolu kulakho ukuphazamisa ukusebenza kuhle kwemitshina yendizamtshina. Abe-AT&T labe-Verizon babikwa beyalile ukukhuluma ngohlelo lwabo lolu olwe-5G. Iningi labantu abahlala emhlolweni wempumalanga belemelika babikwa lokhu belwisana lokuphendla imigwaqo ngemva kokubhekana lobunzima besnow esinethe ngempelaviki. Ababona ngezomkhathi babika ukuba kube nenqobanqoba yesnow engaba ngamasentimitha edlula ama-30 cm lapho anethe ezigabeni ezibalisa eNew York, Ohio ne-Pennsylvania izolo. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule umkhankaso wokukhuthaza uhulumende ukubana abhadalise izinothi yemithelo ephezulu, hatshi ukuthwalisa abantu abadubekayo yemithelo engapheliyo. Untungamili Nkomo weStudio 7 uSiphalo Ludaba.
Umkhankaso lo uqhutshwa zinhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Coalition on Debt and Development, iFight Inequality Alliance Zimbabwe lezinye ezitshiyeneyo, njalo uqhutshelwa enkundleni zokuxhumana. Inhlanganiso lezi zilohlelo lokutshengisela kulezinkundla oluqale mhla ka-15 kulinyanga lusiyaphela mhla ka-22, lapho ezivambane khona lezinye inhlanganiso eziphansi kwe-Fight Inequality Alliance emhlabeni jikelele zikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi akhwezele izinothi imithelo ukuze ohulumende bathole imali yokuthuthukisa uZulu Makhaza. Zithi umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kumele achiyane lokubhadalisa abantu abavele bezidubekela imithelo engapheliyo. Lezi nhlanganiso zithi inkisela zeZimbabwe kazihlawuli imithelo kanti njalo inotho yazo enengi iyatholakala ngokwenza imisebenzi yokungethembeki i-corruption. Ngakho zithi kumele amapolisa acubungule laba bantu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo uthi bayawusekela lumkhankaso.
Okwamanje eZimbabwe kule mthelo emningi emangalisayo e-affecta ikakhulu abantu abaphansi. Singakhangela abantu abasebenzisa i-EcoCash kumbe singathi plastic money. Bathathelwa imali eziningi okumangalisayo kathi ke abantu abalezimali abahlala belezimali esikhwameni abalesingathi yi-cash abala mali ke eziningi abazibhadalayo. Thina esingalalutho siye siyabhadala phela nale kuthiwa yi-2% transaction tax. Sibuye njalo bese sithathelwa umholo emholweni i-payee nxa siyihola siyithathelwa ke esingakaze siyisebenzise. Sibona kule mali eziningi okumangalisayo eziyenza abantu ke abangalalutho behlupheke ngokuthi lezi mali ziyahlupha ukutholakala. Kuningi okubhadalwa i-tax oku-affecta abantu abangalalutho esingathi ngabayanga abantu abasebenzayo.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko laye uthi ngempela izinothi kumele zihlawule imithelo ephezulu.
Nxa sikhanya indawo zama-tax umhlaba wonke jibelele ungakunanzelela ukubana labangani bale mali bangani babhadala ama-tax anganeni okudlula la abhadalwa ngabaningi. Kuyinto esiyithola kungathi phose kuma-economy. Kodwa kudube kusuke sekusiba lusizi ikakhulu ema-ekonomini anjengayedwa eZimbabwe lapho abantu abathwele nzima khona. Ngoba kugcina kuthiwa ba-overtaxed at the expense of the luxuries they enjoy by the few. So umkhankaso ungawubona uyingqondo eqondileyo ukuthi uyenziwe kodwa silakho futhi ukukhangela ukuthi awusoze uphambanise yini indlela uhulumente athola ngayo imali in terms of ama-taxes noma sesitageta a few individuals.
Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube yena uthi ngempela indlela imithelo ehlelwe ngayo eZimbabwe ibulala abantu abadubekayo.
Kuqakathekile ukuthi abantu babhadale umthelo ngokuya ngokuthi bazuza malini. Abazuza imali eningi babhadale imali ephezulu, abazuza imali encane babhadale imali ephansi kube bangabhadali. Kodwa kayisikho esihlangana lakho kuleli lizwe. Abantu abazuzayo yibo abangabhadaliyo, kuthi labo abathwele nzima, izisebenzi ezihluphekayo ezingazuzi imali yangaphi, abantu abahluphekayo basemakhaya, abasemadolobheni, abathwele nzima ngendlela ezihlukahlukeneyo, yibo abagaluleyo phakathi kwemithelo ehlukahlukeneyo. Ungabala i-VAT, ubale umthelo wemsebenzini, ubale umthelo lolalwana, imithelo yezindlu, imithelo yakho konke ungakubala, abantu bathwele nzima ngalokho. Ngakho kuqakathekile ukuthi kulungiswe khona lokho, abantu abahluphekayo bangazi bathwala nzima ngendlela le abathwele nzima ngakhona.
Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungamile Nkomo.
Kulabadabuka eZimbabwe abahlala eTefontein kwele South Africa asebesuswa imikambo yezindlini lapho abahlala khona, inhlanganiso ibizwa ngokuthi iSouth Africa First okukhanya engani incediswa ngamapholisa. Mnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuyethusa ukwenzakala eTefontein. Mkhwananzi uthi abanye abasuswa kuleyo ndawo ngabasebenza kumankampani achiyeneyo ukuthiwa bathatha imisebenzi yabadabuka kwele South Africa. inhlanganiso ye South Africa First ibike ngeviki ephelileyo ukuba izakwenza uhlelo lwe-Operation Dudula eyokususa abantu bokuza emsebenzini, ezindlini lakwezinye indawo. Leli lizwe lisanda kubopha abantu abaningi abathabuka eZimbabwe akade bengena kwele South Africa okungekho emthetheni. Umnumzana Pakish Aaron Motsaledi, mphathintabo wendaba zasekhaya, uselamaviki amabili efike eBeitbridge lapho aveza injabulo enkulu ngokwenziwa ngamapholisa labagcina umngcele abakade bebopha njalo bebisela ekhaya abadabuka eZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma labenhlanganiso eSouth Africa First ngokwenzakala eTefontein duzane leJohannesburg. Umkhwananzi utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana bakhathazekile kakhulu ngokwenzakala eTefontein.
Kuvuke ukududulwa kwabantu baseZimbabwe lapho kukhanya kuyinto ehleliweyo impela elabantu abay qoqayo abangama organizers ayo. Okusimangaze kakhulu mase sibona imibiko ukuthi labo bantu basobe hamba nengalo yomthetho amapolisa besenza lezo zenzo. Singazi njalo ukuthi mhlawumbe labo bantu ade besuswa kakhulu abade berenta izitendi lapho okuthengiswa khona ama stalls kuyabe bevele kulandwe ngokomthetho na ukuthi uma irenta lapho aevictwe ngokwemithetho ye-eviction. Ngoba akasikholwa thina ukuthi labo bantu bafika bayihlutha leyo ndawo kusho ukuthi barente kumuntu thizana onguye oyabe mhlawumbe phethe leyo ndawo.
Kungani ukhanya ngani konke lokhu kuqondiswe kwabantu abadabuka eZimbabwe hathi kwamanye amazwe?
Akukho lokhu ukuthi kulabantu baseZimbabwe abahamba bafike bahluthune izinto izindlu lemisebenzi bayaqhatshwa. Kusho khona ukuthi uma kuyukuthi-ke kule phutha kumele lilungiswe ngendlela eqondileyo. Asikuvumelani nakho lokhu ukuthi sesibona ingalo yomthetho isingathi thunyelwe ezandleni zabantu nje emgwaqweni. Siexpect ukuthi ingalo yomthetho kayilandele okomthetho ngendlela yomthetho. Sisazama ukuthi sibonisane nazo zonke lezi zinhlangano, nakhona singeke siphawule kakhulu ukuthi sahlangana nabo bani kanjani, kodwa ezinye zezinkokheli zalezi nhlangothi zabantu abathi amaZimbabweni kasuswe kwele South Africa sesike saxoxisana nabo, futhi siyavumelana nezinye izikhalazo zabo ukuthi mhlawumbe abantu abanye aba-illegal immigration balapha njalo kungenziwa njani. Kodwa akuqondanga ukuthi sibone abantu sebedudulwa ngalolu hlobo. Siyezwa kuthiwa yi-Operation Dudula.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, sikhulumile senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngehlukane zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakamizi zakobulawayo. Abashayeli bezimota labamabhayisikili basola inyathelo likamanisipala wakobulawayo lokumisa ukulungiswa kwemigwaqo esimagodigodi. Incwadi ezicubungula izombusazwe zisola inkulumo yesikhulumeli sikamongameli welizwe yokuthi akhiwe ngaphandle komthetho amatshe esikhumbuzo seGugurahundi. Inhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association inxusa abantu abalomkhuhlane wetshukela ukubana babhalise ngaphansi kwenhlanganiso yabo ukuze benelise ukufinyelela ukuthola imithi kungelambhadalo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPractices Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-4-6 kusasa ekuseni. Banginelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.